sathi sesihamba sesifike e-Warren Park lapha sasesinanzelele ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu sathi sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode kodwa saba lo mnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa sahlangana labo bepatrol ezindlini khonaphiya so sathi uzala kungani ukusekhoneni so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi thina sathi hayi sivela emsebenzini kwathiwa lisebenza samtshela sathi hayi thina sisebenza edolobheni sithiwe yikhombi yeyimota kathesi la kwathiwa lisebenza lingobani sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshe ngama-journalist akhipha mina nganiye elinye ipholisa la umnashe watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo so wabala wathe sebalile wasetshengisa isosha elinye isosha lakhona lahle lathi hayi nxa lingama-journalist thili kukuthiwa gayi vele ma-journalist anowonererwa siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi so sathi singakanali vele umuntu wathi sasusitshaya ngamampama ngenhlane yela abaqasusitshaya ngembuma ngechamboko lagamampama besikhaba and then sathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kulamapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa sumanilibaleke mina kwakungenzisa imibaleke ngoba umuntu wayelekhadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi walet elinye i-social angitshaya ngembuma isandla esivuvukileyo sokulest ngawisi wallet kwathiwa esecasa ukuthi idobhe iwallet ngithi ngiyadobha iwallet ephinde futhi nxa sendidobha futhi eyikhabe futhi ethilandela kumba angani wayekholisa angazi
lahamba yini kuyabika enkambeni zamapholisa
izolo ntamba ma sihambe silo meli wethu uChris Mike e-Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapholisa wona athi ayi ebesesaba lawo ngoba athi hayi abasebenzi iindaba ezinjalo so kwathiwa sihambe e-Harare Central police station kwalapha esivela khona kathesi no Chris Mike sifike e-Harare Central police station and then othiwa ngu-chief inspector sengikhohlwe ukuthi uthiwa ngu-chief inspector banade sikhuluma layo kathesi wasesitha kulanto enjalo bafuze bevule i-docket le-assault khona ngale.